bafonelwe ngezikhathi zabo 10 ekuseni njoba nje besebenzela e-town khona ngale bahle balungiselela ukuthi bahambe baye central badlula bekhuluma leloya bahle beqhubeka besiya eKobulawayo central police station lapha ababuzwa khona imibuzo ngamapolisa e-law and order and ngicine ukukhuluma labaseduze andla khona ngale about 20 minutes ago besithi lokho begciniwe khona ngale centrali angazi ukuthi babuzwane kodwa bekungakashiwo ukuthi bayababopha kumbe bababophi njalo icala lakho asikalitshelwa ukuthi licala lani. Ikwese ukucabangelayo ukuthi kungabe kulokwenza nge-demonstration eyayenzakala nge-Friday ngemva kokugwetshwa kukachief.
Kukhonela kwenzayo yini okwakusephula umthetho?
Hayi, thina ngokubona kwethu sicabanga ukuthi akula nto esayenzayo ehambisana lokwephula umthetho ngoba abantu babehlabela phandle kwekoti njalo abazange bahlabele phakathi kwenkundla. Njengamanje ama-lawyers amele induna ayenzile i-appeal so basalinde i-date yokuthi kubuyelwa nini ukuthi kuye reviewa i-decision leyo ukuthi agwetshwe ubabukhayisa. Ende lathi cabangela ukuthi ngalelo langa sizobe sikhona lati e-court.
Nxa latshengisela libaningi kungani kubizwe laba ababili kuphela?
Kuyasimangalisa lati ukuthi kusetshenziswe criteria bani ngoba futhi ngelanga la nge-Friday kwakungasikho ukuthi kwakulamalunga eMthwakazi Republic Party kuphela. Kwakulozulu wonke nje wakoBulawayo oconcerned yibo abantu ababekhona. Ukuthi kuze kugcine sokubuzwa abaMthwakazi Republic Party mayelana ngalokho kwayenzakala ngolwesihlanu lokuthi kuze kukhethwe kona labo bebabili kusetshenziswe criteria bani asikakuzwisisi lathi. Kodwa-ke thina vele okuhlupha kakhulu okuhlala kusenzakala kumalunga ethu ikubotshwa mihla lamalanga.
Lanxa kungela sizathu?
Phela kuyahlupha ukuthi sithi abantu balecala nxa bebotshwa ngendaba yephosa ngoba it is a contestable section ekhona ku-constitution esikhangela esicabanga ukuthi incindezela amalungelo abantu ababe befuna ukuthi batshengisele lokho ababe bengakuthokozeleli ngoba kukhona phela ku-constitution kodwa uhulumende usebenzisa yona iphosa ukuze ayenze ngathi abantu balamacala bona bengalawo.